isinqumo se-ZANU-PF asisimangalisi futhi kasisethusi ngenxa yokuthi siyabazi ukuthi bona bangabantu abanjani. Sonke siyakwazi ukuthi uhulumende we-ZANU-PF uhulumende wababulali, nguhulumende wabantu abaphila ngegazi abangaphikiswayo, bangabaphikiswa uyabulawa. Nguhulumende ogxile phezu kwesisekelo segugurahundi amakhanda ngu-20,000 abantu ababulawayo. So kangikholwa mina ukuthi ubhinywa njalo angafuna kube lemthetho emenza ukuthi nxa ebulala abantu abebheka emuva ecaza kumbe ukhona ombonayo osengangenela aphambanise ukubulala kwakhe abantu.
Nomzana Nemba Ware, nansi indaba.
Kuyajabulisa ukuthi iZimbabwe ithethe inyathelo elinjalo ngesikhathi lapho amazwe manyana ukuthi kulungiswe indaba yamalungelo abantu. Khathesi nje konje kule ndaba ezidlala abantu ba-Palestine Israel, abantu bayabulawa ma kunjalo. So kuyi-topic or kuyindaba esosebhudlini okumele ngabe sonke siyancedisana ukuthi sibazulule. Ngikhangele impendulo zikasikhulumeli kamongameli uJaramba ekhuluma ngalokho. Uletha izizathu ezibalisa ukuhlahlelwa kwemidiya njengokuthi-ke ukuhlasela kusetshenziswa leso sinqumo esikhona ese-UN esekuvikela amalungelo abantu. I-Athena lelo lungelo alisola amazwe wonke, lungelo elibhekane le-America nabo-UK.
Nomzana Ncube uyatsho lapho uNemba Ware ukhuluma ngokuthi isikhulumele sikahulumende uBabu Jaramba uthi yena bavote besala ngoba bayakwazi ukuthi iAmerika ilamanye amazwe athuthukileyo afuna ukusebenzisa i-resolution le ukugenqula ohulumende bamanye amazwe njengalokho esikubone kwele Libya. Ungathini ngalokho?
Uyabona abantu laba kumele baphumele egcekeni. Zikhona izinqumo abazisayinayo like ama-conventions around suppression ye-terrorism. Okwenza basayine masinyane kwe-terrorism ukuthi bona engqondweni zabo kuhlala i-terrorist kungumuntu ophikisa bona kungabantu be-opposition kungabantu abanjengathi abalwela amalungelo. Kodwa nxa sekulemthetho ekhangela ukuthi bona babuse kuhle vele kabekeli ukuthi khona i-America sifuna ukuthi isigemuto. Bakhohlwe ukuthi ezikhathini eziningi uthuli olususwa i-America luphokuba luthuli eliphokuba khona nje uhubu lukagcogcane. Kuyaba kukhona okwenziwa nguhulumende yena loqanjwayo endleleni abusa ngayo abantu bakhe engabaphathi kuhle, baphatha ngochuku ebabulala. So iZANU-PF kayisoze vele ikuvume ukuthi kube lo muntu obaphambanisa inxabulala abantu ngoba bafuna ukuba ngontando kayiphiliswa. Bafuna ukuthi babe bevalele abantu elizweni ngemithetho enjengaleyi babulala abantu kungela muntu ozabaphikisa. Uzananzekula ngesikhathi segugurahundi abantu bafa, umhlaba uthule, umhlaba ukhanyekele, yikho abakufunayo.
Nomzana Nemba Ware bathi olecala ngohlala eJojobele iZimbabwe uhulumende siyazi ukuthi ulodaba lwakhe lwegugurahundi. Kungaba kuyilo yini olumqoka olwenze wavota esala ukwamukela isiqondiso lesi mhlawumbe cabanga ukuthi lizavuka lelo cala?
IZimbabwe ilamacala amaningi kungalandzelela kulegoshethwa i-constitution ya-2018 kumba i-commission yokupholisa amanxeba ye-reconciliation waswa u-constitution yokuthi kuzakhangela kuphela amacala aqala nge-2018 kusiza na. Amacala awekhetho luka-08 siyemuva intambathina igugurahundi akusheze njani ukuthi so ufind ukuthi situation ukuthi njengelizwe asifuni ukuthi xazile indaba esiphomphakathi.
Mnumzana Ncube, ngize kuwe siphetha ingxoxo yethu, alubana elalela ubaba Mnangagwa ungathanda ukuthini kuye?
Uyakwazi inkosi uzama ukukhuluma noMnangagwa ufana lokutshaya idwala uba le dwala somtholalelayo noma elalele ngaze abantu bathini kakaze abalalele abezwe azwisise izimfuno zabantu. Engingakutsho mina ngeze ngidlulisane loMnangagwa, ngizakhulumisana nabantu bakithi esizalwane zeZimbabwe ukuthi khona kathi sikulungiselelwa ukhetho ukuthi uregister abantu ukuthi bayebhalisa bavote ngo-2023. Ngizabakhuthaza ukuthi kabasuke sibili kubengi bayebhalisa.
Akuyiphethe mnumzana Nembawana.
Mna engakutho ukuthi umongameli uthe ethatha isitambu uthi the voice of people the watch like the word of God. I think ahambe ngaleyo mesele alalele ukuthi abantu bathi